Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 wamgqibelo mhlaka 12 ngumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Bednico Bebe ukhweza olunye njalo udaba emthethwandaba lokuphikiswa ukuxotshwa kwakhe ebandleni leli.
Udaba olwakuqala engaluphakise emthethwandaba lwaluyilolo olokuthiwe uMakhube wabhala incwadi yesisenzasenzi. Sitho njalo ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi i-constitution ye-MDC. Yena enguye kanye othi yena kulandela i-constitution yakhe.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa Chinoyi namhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT ukuthi beqhube umhlangano kulindawo. Umhlangano kamongameli Emerson Mnangagwa lamakhansila awesifazana ubikwa usuzaqhutshwa minyaka yonke.
Njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona kuhlanganisa omama kuqobisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government local level kuhamba kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lwe umsakazo. Abatsha bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa Chinoyi namuhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi beqhube umhlangano kulindawo belungiselela umbuthano walo omkhulu e-Extraordinary Congress kuyonale inyanga lapho elizakhetha khona umkhokheli. Isiphathamandla sabatsha kuleli bandla umnumzana Richard Viterenew utshele iStudio 7 ukuthi labo ababekubandla leli ngomnyaka ka-2014 yibo bodwa abavunyelwayo ukuthi bebe kulindawo. Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla se-MDCT eMashonaland West umnumzana Gift Khonjana. Ngakwelinye icele ibandla lezanu-PF lithi lilokhu liqhuba ukhetho lwezigaba olwama-district lapho okubikwa kule ngxabangxoza ngoba amalunga aleli bandla esethesana amacala okuqelibezela. Kusenjalo wayengunobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi usemangalele njalo ibandla le-MDCT emthethwandaba. Asizweni echasisa ngalolu daba.
Engithanda ukuthi ngutshele abalaleli ukuthi udaba olwakuqala engaluhambisa emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi-ke uMakhube wabhala incwadi esithi senzisaspendile. Sitsho njalo-ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi i-constitution ye-MDC. Yena enguye kanye othi yena usilandela i-constitutionalism. So ngase ngikhweza ke lolo daba emthethwandaba ukuthi luyehlaziywa umthethwandaba. Olwesibili-ke engingakuchazisa ukuthi-ke uthe engakaze alandele lokho engangikuhambise emthethwandaba wasebhala-ke enye incwadi eyokuthi athi yena esengixotshile ephathini. Njalo futhi kazange alandele umthetho kumbe ngithi i-constitution yephathi esenza lokho. I-constitution yephathi ikubeka sobala ukuthi umuntu nxa exotshwa ephathini uyatshelwa ukuthi uwoneni. Njalo abesetshelwa ukuthi ukona kwakhe kuphambanise usection bani we-constitution. Njalo asebizwa-ke akhulunywe laye kungakaze kufike esibangeni sokuthi umuntu uyaxotshwa. Konke khonokho kakwenzakalanga. Osokumangalisa ukuthi yindaba izinto zethu sezisenzakala engani ukuthiwa sesisenza njengezanu eyathatha umbuso ngekhulu.
Izizathu zakho zokuphikisa ukuxotshwa kwakho yiziphi? Njengoba sezwa abanye bakho besithi awulandeli iziqondiso zabo njalo kuvotwa wabuya labanye abantu ukuthi kuzovotwa abangekho ebandleni.
Iziqondiso zebandla sithandekile zibhalwe ku-constitution yebandla. Kayisizo ezisuka engqondweni yomuntu ukuthi ungaba ngumkhokheli kumbe ube ngu-acting president susiba lezakho iziqondiso. Iziqondiso zebandla zibhalwe emthethweni. Okwesibili, labo abathi bona ngabuya nabantu abangafanelanga ukuvota, shua, kambe ngingaza labantu njani ngoba okwakuqala ayisimi engasenze i-accreditation yayingenisa abantu. Okwesibili, abantu ababevothiswa yi-independent electoral commission eyakhethwa nguye ukhuphe okwesithathu yibo ababengenisa ke abantu labo so mina labe ngabuya labo bengobani ngani bathole ngani babe ngobani ba ababatho amagama abo okubuka kuhlungu ukuthi ke laba abafowethu sebesebenza njengezani izani siyazi ngamanga izani siyazi ngobuqili izani siyazi ngokuriga labo sebesenza into efana nayo kulusizi ke konoko yikho ngisithi naye umthetho ndaba akuye ukuxazulula lokho
bathini abanye bakho ngalolu daba njalo ubona luphumelela yini sesibona ukuthi insuku zokuthi kube lomhlangano lo omkhulu oy extraordinary congress ye NDCT lulokhu lusondela
okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi sikhuluma ngokuthi kule extraordinary congress extraordinary congress ibizwe kumbe iyenziwe ngumthethwandaba so into zethu zonke ke esifuna zilungisiswe ezingalandelanga iconstitution yebandla zizabuyela emthethwandaba njalo nxa kuyukuthi umthethwandaba ukhangela ukuthi abantu bephule isisekelo sombuso wabo esebandla mbona ngani udaba lami luzaphumelela kakhulu
lo ngumnumzana Abednego Bebe ophikisa ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe umuntu oyedwa eManicaland ngenxa yegcikwane le-COVID-19 njalo sokulabanye abangamachumi ayisithiyangalombili lanye 81 asebehlaselwe yileli gcikwane abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 bengabedolobheni lakobulawayo esikolo sedadaya ezweshabani abafundi abangamachumi amathathu lambili babikwa sebehlaselwe i-COVID-19 lokhu kwenzakala igcikwane leli lilokhu limemetheka emazweni afana lelemelika lebhilithani lesouth africa usikhwica mfundo udokotela Solwayo Ngwenya uxwayisa abantu ukuthi bezivikele kuleli gcikwane
lapha igcikwane leli lokhu libamba lisiya phambili ngoba lapha ibulawayo le March North le March South lezi indawo zilabantu abaningi abasebenzela elizweni le South Africa yikho kuyabuya impahla eziningi labantu bayahamba kakhulu becross border vele bebekwenza isikhathi lesi yikho okwenza ukuthi inani leli liye phezulu ngoba eSouth Africa umkhuhlane lo uvimbile kakhulu njalo hayi usuka lapha ukhanya uzaqansa uhambe kwezinye indawo asikho ukuthi ibulawayo izahlala iyeyodwa ebanjwe ngumkhuhlane lo panjalo kobulaya abantu kade sibaxwayisa abantu kukhanya kabalaleli sibabona behamba nje bengagqoki kuhle amamaski kabalandeli into zabo curfew bayayenza amaphathi behambe emachurchi behambe emawedding lakuma-funeral bayabegcwele yikho bayaxwayiswa kakhulu ukuthi belalele nxa kukhulunywa
ungagcizelela ukuthi abantu beziphathe njani ngalesi sikhathi ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane kanye lokuthi sesibona ukuthi liyamemetheka njalo eSouth Africa i-second wave kungathinta njani lokho eLizimbabwe
umkhuhlane lo mubi kakhulu igcikwane leli ngoba alila akula ukuthi singalelapha ngani njalo asikazuzi lokho okuthiwa ama-vaccine la asephiwa abanye abantu emazweni yikho abantu kumele siziphathe khona lokhu ebesikukhuluma ukuthi abantu bengaze bahlangana kabe baningi behambe endaweni lapha ababephefumulelana bakhona beseduze agqoka amamaski ngendlela eyiyo bevala amakhala lomlomo begeza izandla yikho kodwa esilakho kuphela bengaze bahamba besiyagcwala emngcwabeni yabantu begcwala emthadweni begcwala emaphathini hayi lokhu kubi kakhulu njalo kwakathesi nzama ukuxwayisa abantu kakhulu ngiyabancenga ngoba umkhuhlane lo ubuya okwesibili sufikile njalo eSouth Africa lapho ukuthi lapho abantu bakithi abawunompola khona kakhulu usubulala kakhulu lomkhuhlane awusafana nendalwane wawukhona ngo-March njalo nxa abantu bengananzelelanga uzabe uzasitshaya kakhulu lomkhuhlane usibulale ngoba ulamandla kakhulu yikho abantu bayaxwayisa kakhulu ukuthi umunye lomunye alalele okukhulunywayo siyabonga
lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital sixoxelaye ekobulawayo izindaba zithi umthetho omutsha ozalawula indlela yokusebenza kwazo oweMedia Practitioners Law kumele ukwenze kube yimfanelo ukuthi abafuna ukuba zintatheli izindaba babe ngabantu abafundileyo lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Mrs. Zimbabwe umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
inhlanganiso yeMrs. Zimbabwe ithi injongo yalomhlangano ibinge ukuthi izizwe lemibono yentatha lezindaba ngendlela ezifuna ukusebenza ngayo umthetho lo ungakachwezwa kulabo abazawuloba kanye ledale leparlamente. Umthetho lo ukhangelelwe ukudala umahluko phakathi kwabaqhuba umsebenzi wokuhlekisa abantu, abenza umsebenzi wokuthumela indaba ebulenjini be-inthanethi kanye nabafundela ngokupheleleyo ukuba zintatheli zindaba. Intatheli zindaba ezikhulume emhlanganweni lo ziveze ukuba ngazithokozi ngendlela umsebenzi wazo okhangelelwa phansi ngayo ngenxa yalabo ababhala indaba ezingamanga. Intatheli zindaba esebenza izimele uJerry Zingwevu uthi kumele abantu abafuna ukuba zintatheli zindaba bafunde.
Nangombono wami ngithi mina nxa vele ungazange uqeqeshe ungazange ufundele ukuthi ube yintatheli izindaba ngeke kwenze ukuthi uthi uyintatheli. Unganikwa lawe ithuba lokuthi ubhale kumbe ngezempilakahle ngenxa yokuthi kumbe udokotela kusithiwa yilawa singathi bacubungula kumbe athi ngathi ngama-analyst ngesikhiwa.
Umhleli wenhlanganiso yeNewZimbabwe.com uNkosana Dlamini ugcizelele wathi ukufunda kwenza intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo ngobuciko obukhulu.
Nzima kakhulu, ikakhulu sisikhangele isikhathi sakathesi sokuthi umuntu wonke olefoni, umuntu wonke olekhompyutha, umuntu wonke njalo uyenelisa ukuthi athathe umbiko awuhambise. Sikhangela abantu abanjengabo Jonathan Moyo, o-Alex Magaisa, sikhangele njalo labenza okokuhlekisayo lokho esingathi ngamakhomedian. Sebekhona ezindabeni zokusakaza zokuthapha indaba, yibona abantu asebethethe over into zemedia. So esikubonayo thina njengentatheli ukuthi hayi sifuna ukwehlukaniswa lalabo bantu, thina sazakale njengabantu abahamba isikolo.
Umthetho lo uzakwenza kube logatsha lwe-media council oluzabe lihlola ukusebenza kwentatheli izindaba njalo lukhuza labo ababhala indaba ezingasiqiniso. Utafata Chikandi wa intatheli izindaba uthi umsebenzi lo akumelanga uhlukanise phakathi kwabafundileyo labangafundanga.
Asizameni ukuthi labo sibanaye sibabone bona labo abanyela imfanelo zakhona zokuba ngama-journalist, ngoba kwesinye isikhathi lalesifundiswa ukuthiwa i-watchdog role ku-journalist. I-watchdog role uyakwanisa ukuyenza njengomuntu even ongasoyi-journalist kodwa ebesencedile ama-citizen. So engingakusho ngamafitshane ngokuthi ye i-journalism kayingeni ngabantu abalemfundo zakhona eze-journalism, kodwa njalo asingalahleli ikhatshana labo abangelazo.
Umthetho we-Media Practitioners Bill ngomunye wemithetho ezasetshenziswa ngemva kokuqunywa phakathi komthetho wawukhona we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Umthetho lo ukhangele ukuba khona ngomnyaka ozayo kule nkuthazo yokuba uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu. Uhulumende uthi ubeke imithetho le lenhloso yokuba uzulu akhululeke njalo athole imibiko eliqiniso eyethulwa ngabantu abazi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika uthi udane kakhulu ngokuthi idale eliphezulu ele-Supreme Court alinqumanga ukuthi kubuyiselwe emuva ukuthi nganqobanga kwamanye amadolobho eMelika. Abaxhasa umongameli Trump ligqwetha le-Texas umnumzana Ken Paxton, abanye abameli kanye lamalunga edalele House of Representatives alikhulu lamachumi amabili lasithupha i-126 abakade befuna ukuthi idalele Supreme Court limise okwesikhatshana ukuvota kwe-Electoral College kanye lokuvota kwabantu ngovulo. Eloba enkundleni yakhe ye-Twitter izolo ntambama ngemva kwalesi sinqumo, umongameli Trump uthe idaleleli alilasibindi njalo alilalwazi. Idalele Supreme Court izolo lilahlele khatshana isicelo ebesivela edolobheni le-Texas esokuthi livume ukuthi impumela yokhetho emadolobheni amane lapho umongameli Trump anqotshwa ngowayencintisana layo umnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ayiqondanga ngoba waxelibezelwa. Idale le-Supreme Court lithe idolobho le-Texas alilalungelo lokumangalela awe-Georgia, Michigan, Pennsylvania le-Wisconsin lapho umongameli Trump athi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo, njalo indawo lezi azitshengisanga ukuba le ndaba lalolu daba. Abasekela umongameli Trump abe-Million Mega March babikwa bebesithi baqoqa ukutshengisela edolobheni le-Washington DC lamhla. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zilethemba lokuthola isivuno esithe xaxa lonyaka kulandela ukuna kwezulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe kuyonale iviki, lanxa iningi lisakhala ngentengo ephezulu yenhlanyelo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi ukuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kazisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezasha khona kwavunwa amajodo kuphela.
Lapha lo nyaka sibone ngani kuzaba nobubelo, ngoba sibone lapha phezulu lapha emkhathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Osukwini leyo sibili walima, hayi kuzatholakala ongamagogogo okuthize. Uhlopho lukhona, inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijala ukuthi uhulumende ngesikhathi sokulima siningi inhlanyelo ngathi ithe xaxa lo nyaka kube nenhlanyelo olulutshwane kokungama 2 kg, ngoba vele yona umthetho ayiyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Leyisimoyo oyisakhamuzi ensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali amarandi ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilime ngethirekitha, kade ngingelanto zokulima, ngalimela ithirekitha. Aziye emuntu nxa ungelamali yayenzani, njalo ukuthi ukuzuze khonkani ongalima ngakho akukho, awuzuzi lutho. Besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado esinye njalo isakhamuzi sensindi sikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Khona ungaba ngcono ukuthi nje into kaNkulunkulu antila lapho engama khona, kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono, kodwa inhlanyelo ezozenzi sasihlupha ngoba kazimili. Lokho silima siphinda siqabangela sisenzani, kodwa hayi ngomusa nje lingala lokho lisithonta njengakhona kusibona ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 njalo ufuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngaleyo minyaka sanje ufika lapha izulu lalisina njengakhona ukusibona hayi kuyathembisa ukuthi singalima phose sivune, lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokho singazisa kuthenga, ngoba nxa sizokudura ukudla kushuthi impilo vele kayisekho. Wena ungela mali yakhona ukuthenga, njengabantu basemakhaya imali siyithola nzima, iyamidichana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo. Ngenxa yakhonokhu kuyaba kusihlupha ngoba lezifuyo nxaothengisa siyazi le mali endutshwane, kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu. Ukunqa lenkomo yakho nombuzi yakho ebingasahambelani nentengo zakho usuya kulokhu kuthengisa buthumbuthumbu ukuqedisa ibayo zami uthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukahulumende legatshompo njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Ngakho ukuthi sime kuhle sibona ngani umlimi ungani usizile. Thole inasingenumumbu, ngazothola amabele, ngazothola indumba, ifetala yayisi. Kale ngibona ngile doti, ngizama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala likhangelelwe ukuthi lehle lonaka, ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala seziqinaqina njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo mkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umbuthano wamakhansela angomama abahlangane eVictoria Falls nomongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe ukuqakatheke okunganani yomhlangano?
Salibonani, igama lami ngosikhululekile Moyo, ukhansela okaward 17 koBulawayo. Umhlangano lo ebesilawo eVictoria Falls ubuqhakatheke kakhulu ikakhulu kithi omama abangamakhansilasi. Siwubona uqhakathekile ngoba bese siyaxoxisana lomongameli welizwe lethu ukuthi sikhulume ukuthi kambe uyakuzwisisa kumbe uyakubona yini esihlangana lapho singabomama, njalo uyananzelela yini ukuthi ubukhokheli ku-local governance bulutshwane obabomama.
iyehlile ngoba siyananzelela ukuthi sisukela ku 2013 kube kathi 2018 inani ipercentage eya representation yabomama ku local government ibisehla ayikhuphuki. Ngakho sikunanzelela ukuthi singakhuluma sikhatshana singamqondi. Sakubona ukuqhakathela ukuthi singabomama bonke kancila sihlanganiswe ndawonye simcele ukuthi azolalela izikhalazo zethu. Ezwe ukuthi siyananzelela njalo siyakwazi i-constitution yethu iyakuvumela ukuthi kube ne-50-50. Sixoxisane laye sakunanzelela ukuthi laye ube ngakucabangeli ukuthi eyinto yokuqala ukuthi ayizwe ukuthi kuyahlanganiswa amakhansila angabomama. Ngakho lathi sizizwe siqakathekile ukuthi laye usukumile wabuya kithi wazosilalela sikhuluma izikhalazo zethu. Angiboni ukuthi kungabe kulicala kumbe ngathi kudlaliswa imali. Bekungumhlangano oqakathekileyo ngoba lathi singabomama sithole ithuba lokuthi sizwe sihlanganise imibono yethu, sinanzelele ukuthi inhlupho zethu ziseZimbabwe ziyafanana. Ikanti thina sifisa ukuthi sibe baningi ngoba ama-issues e-local governments athinta thina singomama kakhulu. Yithe sihlangana le nhlupho zonke eziku-local government.
Yiwaphi amazwi ongathi ayinkuthazo aphume kumongameli njalo uwasekela ngani kule nhlelo yini ezikhona?
Amazwi ayinkuthazo avele kumongameli welizwe usitshengisele ukuthi ujabulile ukuthi ngumhlangano wokuqala ukuthi abe lawo ihlanganisa amakhansila ngomama, njalo wathembisa ukuthi isicelo sethu ubekhangelele okuphezulu and thina sicele okuncane okuthi singezelele ukuthi omama babekhona. Njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona kuhlanganisa omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government at local level uhamba kuhle. Ngamazwi athi khulunywa nguye lawo okungenye into eyenza ukuthi sinanzelele ukuthi hayi uzwile izikhalazo zethu.
Bekunjani ukuhlangana lamanye amakhansila kwamanye amadolobho lixoxe ngokuningi yini?
Bekukuhle kakhulu ukuhlangana kwethu singamakhosikazi siyibukhokheli be-local government iZimbabwe yonke. Sixoxa sinanzelela ukuthi inhlupho ezikozwimba nenhlupho ezikobulawayo nenhlupho ezisebhethi ziyafana ezabomama. Uhlupho esilalo sikumakhansili ziyafanana. Ngakho kube yithuba elihle solinto yokuxoxisana njalo sinikana imbono. Sinanzelela ukuthi kuqakathekile sifundisana lokuthi kwezinye indawo bayenza njani ukuthi nxa behlangana lohlupho olunje baluthini. Sikubone kuqakatheke kakhulu okuyinto enhle.
Liphethwe njani khonale efolosi njengamakhansili?
Siphathwe kahle kakhulu. Sikunanzelele ukuthi lathi siyingxenye yegovernment yaseZimbabwe. Sizizwe siphakamisiwe ngoba konke o-MP abakutholayo nokugcina kwabo nokuphathwa kahle lathi basiphathe kanjalo. Asitholanga ithuba lokuthi sibhode sindawonye sibona indawo, kodwa iqiniso yokuthi besibaningi kakhulu besithi singaqeda sichithekeni kase sisabela ukuthi singangezelela kumbe sigcine sithole umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo over Ward 17 Obulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Yimi engisiphetheyo lamhlanje ngoba ijahe elidala uChris Gande uyaphumula. Ngihamba leqembu lemagwaba in the Pioneers, lona eselethu le ihlalade elitsha. Oh, licula liwele South Africa kodwa litabuka echolocho ngamukele umholi walo uChristopher Moyo.
Mr. Ngomo sifingelele kubo bonke abantu esifinyelela khona ukuzwakala. UMagwaba and the Pioneers liqembu lasecholocho endaweni yakwaMakhaza elijabulisa abantu nje ngomculo werumba elike lafika ngengoma ebisithi ukubuyisana Reconciliation ngo-2016 laphinda ngo-2017 laletha iCD ekade lesihloko esithi sezimbonga ngobulongwe. Namhlanje nje sifikile njalo sizolithiyela icwecwe elitsha elilenhloko ethi ucakide sechelesini.
Idlalante leli lilengoma esiyisishiyangalombili ezigoqela yona eyisihloko salo ethi ucakide sechelesile kuphilwa njani. Inzwabethi amahlathi kanye lale ethi iphupho. Kuphilwa njani isola amapolisa izikhohlakali njalo aphatha abantu ngochuku. Ukuthenga idlalate Moyo balithola njani?
Okwamanje lisatholakala kithi ngo ngokuthi uplace i-order yakho sikulethele lona ikakhulu endaweni ezilapha eGoli enombolweni ezithi 08132 85906 nakwezinye futhi inombolo ezithi 0747941197. Uyathintana lathi sikulethele lona lapho okhona.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Abalandeli abahlale besazi ukuthi baligugu eqenjini leMagwaba and the Pioneers, amapioneers amahle. Noma kunzima kangakanani sizozama ukuthi sihlale kancane kancane sibaphakela esilakho. Sisayibambile ucakide sechele sile lonyaka.
Sibongeke uChristopher Moyo leqembu lakhe leMagwaba and the Pioneers. Ngokuba kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Ke umculo werumba ovela kuMagwaba and the Pioneers bona uphuma kudlaladela belithi ucakide sechelesile. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.